Namhlanje uBulawayo Vendors and Traders Association ibisenkundleni qoqisana ngepolicy ekuthi council kubulawayo DCC ukuthi iyahambelana lathi ikhuluma ngathi iyagoqela yini konke esikufisayo. Njalo sesikhangela lokuthi siyazwisisa yini izinto ezisemthethweni, imithetho yethu ema-legal instruments akhona asupporta ukudlelana le-socio economic rights ezama-young informal traders. Then sazokhangela futhi ukuthi kuyini okungaba possible kuma-policy suggestions ethu, lama-alternative opportunities esinga-explora njengama-youth.
Kuyini okuvunyelwane kulo umhlangano osokuyikho elikhangele ukuthi kwenzakale okungenza ukuqhuba umsebenzi wenu kube ngcono?
Udirector wethu wabulawa Vendors and Traders Association okhulumile laye kabanzi, saze sacina sivumelana ukuthi hayi, njengoba nakunokunye okwenziwayo kukhulume ngama-policies ukuthi nxa kule mikhankaso eyenziwayo oku-advertisayo, like nxa kulama-tenders, especially ngoba sikhangela la kujenda ukuthi kuba lama-tenders abakhona ecine ama-young women youth ecine bengak ubonanga ngoba isithu council sena iyaflight izinto zabo kuma emails zabo bese website abo beflight even la ku gazette. So sigcine sesivumelana ukuthi njengoba na umomo unzima, abantu babenelisi maybe ukuthenga amagazette, i-government gazette, abantu babenelisi labo ukuthi bethole idata loku-downloada behambe ku-website. So sivumelana ukuthi njengoba sikunama-associations aphilayo asebenza kanye duzane labantu la isithu council, isithumele impiko through ama-associations ukuze ukuthi sidlulise leyo mpiko ukwenza ukuthi abantu bengasaleli phandle. Kukhulunywe la ngama-gender policies, you know, i-right to work ku-environment enhle. Bakhulume basithu council bathi sinama-street lights awesola afakwa yithu council ukwenza ukuthi omama yenelisa ukuthi nxa besemamaket kumbeni besezindaweni ezijiyeneyo bekwanisa ukuthi behambe bevikelekile kukhanya bengasukelwa ngamatsotsi. So kuningi esikhulume ngakho savumelana lakho. It was a fruitful meeting eyenze even lama-youth air out ama-challenges abo lama-expected abo. Le city council lawe isitshenisile ukuthi le open doors policy njenge-PVTA lakho sincomile njalo i-city council ukuthi sike saphatheka eku-upgrading i-city bylaw yethu. Sifakile lathi imbono yethu, abe-city council bayithatha bayicubungula bayinanzelela bayithatha layo imbono yethu. Akuningi nje singathi singakulungilungisa, yenze ama-policies kumele ebe-friendly to informal worker especially ama-young worker. So sizabe sihlalisana phansi ku-round table le-city council, siqoqisana.